go VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ku Studio 7 ngesonto ku 25 Inhlangula 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amabandla ezombusazwe aphikisayo athi aqhubekela phambili ngokulungiselela ukhetho kanye lokuxoxisana ngokuthi ngubani ozakhokhela umanyano wamabandla la kukhetho oluzayo.
Ekuhambeni kwa-president kuba kuthangirayo engena ezigabeni kuma-provinces wonke akuleli lizwe ebuza uZulu ukuthi yena ukubona njani ukuthi kube lo manyano. UZulu wacaca kuma-provinces wonke yangutheni ukuthi kumanyano nje nani odaqaphelani.
Amanye amabandla asola indlela amalungiselelo ohlelo lokuvota aqhubeka ngayo.
Ye, i-election sayibona, lohlelo le-biometrics yalibona, but kakulungisiswa ama-election. Ukungumlando we-VEC, labo Human Rights Commission, lamapholisa, lamanye ama-commissions, o-gender commission, labo media commission.
Siza kuzwa eziphathelane lokholo.
Ngakho singahlangana loJesu kuTestament elisha simbone sithi inhlonipho kayiphiwe kulaba ababusayo, kodwa ukukhonza lakho konke kumele kuye kuye uNkulunkulu. Nxa siphila lapha emhlabeni ungakhonzi omunye umuntu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulo msakazo. Amabandla ezombusazwe aphikisayo athi aqhubekela phambili ngokulungiselela ukhetho kanye lokuxoxisana ngokuthi ngubani ozakhokhela umanyano wamabandla la kukhetho oluzayo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxele uNkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumi sebandla le-MDC elikhokhelwa nguMnumzana Morgan Tsvangirai, yena othi wabasobala ngombuthano wabesifazana bamabandla achiyeneyo owenera osanda ukudlula ukuthi i-MDCT yiyo eyayilamalunga amaningi.
So kutshengisa ukuthi lokho sisakhokhela, kodwa kuqakathekileyo ayisikho ukukhokhela yikuthi siyefikisa amazwi kuZulu phansi mayelana lokuyarejista njengamavota ukwenzeka ukuthi fanele ukuguqula impilo esiyiphilayo. Sikhuthaze futhi omama abazali ukuthi nxa sebesiyarejista kababelete abantwana babo abanama-18 years kusiya phezulu, ngoba yibo abantwana okumele baguqule ukubusa esikwenzayo, ngoba silungiselela ikusasa yabo.
Lokhu lusalicubungula yini udaba lolo lokuthi umanyano ngubani ozawukhokhela kubandla lenu kumbe ibandla likankosikazi Joyce Mjuru?
Iindaba ezinjalo eziqoqisana njalo azithukelwa edale. Inkokheli zethu zizahlalisana phansi zikhulumisane zokuvuta udaba lakhona. Kuzavele zojukela edale ukuthi uZulu waseZimbabwe azwe ukuthi kuvunyeleneni, akuvunyelekanga kuphi. Okwakhathi singeza kucacata ngoba sinethi abadala bangaqeda basazisi impumela yokuxoxisana kwabo ngomanyano okhipha uhulumente wezandla.
Kodwa sibona ungahlaliseki phakathi kwabasekeli bamabandla achiyeneyo.
Ekuhambeni kwethu, ekuhambeni kwa-president kuba kuthangirayo engena ezigabeni kuma-provinces wonke akuleli lizwe ebuza uZulu ukuthi yena ukubona njani ukuthi kube lo manyano wamabandla aphikisayo. UZulu wacaca kuma-provinces wonke yangutheni ukuthi kumanyano nje nani odaqaphelani. So esesekumelele khathesi ukuthi bakhathesi sokumele sike sichiye izimizibi lezi esilazo phakathi kwethu, sikhangele uZulu ukudubeka kwenzayo, sikhiphe lo uhulumende. Lokhu kuningi lokhu sokuzalungisa sekusesaguqula lokhu. So siyethemba ukuthi uZulu akufunayo. Nxa kungayisikho khonokhu, hhayi, inyama emnandi ivele yazikhulumela yodwa.
Lo Nkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumi sebandla le-MDC elikhokhelwa nguMnumzana Morgan Tsvangirai, njalo emela iBulawayo East edalele ephalamende. Silokhu sikweziphathelane lokhetho oluzayo. Siphinde saxoxa lo Nkosazana Ellen Shiriyetenga, isiphatha amandla sebandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Washman Ncube ngohlelo lokuvota.
As the opposition besikhala ngama electoral reforms ngoba ngasikhangela uhlelo lama election lolu liyenza ngendlela eyokuthi aliyenzi ngemfanelo okokuthi ama-opposition parties asuthiseke ngoba nxa sikhangela for instance kuthi bona ingani kule favoritism eyenzakalayo sikhangela siqalise nge-imedia lihamba ku-ZBC which is the state media is talking about iZANU-PF ZANU-PF campaign ama-elections and of which amanye ama opposition parties they are not given i-coverage kubo ZBC labo Herald labo Chronicle. So sibona ukuthi in terms of i-coverage akula
kodwa uhlelo luqhubeka kuhle yini njalo akula kwethuselo
indaba ze-violence lokwethuselo khathesi nxa uhamba emakhaya abantu bezanu sebesebenzelana labo sabhuku ukuthi bengene ebantwini bethusele abantu ukuthi sizahamba lani kule voter registration ezayenzakala sihamba lani and sizabona ukuthi wena umuntu wonke uzahamba eregister thina simlandela elandela thina ngemuva so sokubona ukuthi kulokwethusela and silama members ethu ezigabeni eziningi emakhaya abethuselwa kakhulu ukuthi khathesi nasikhangela i-election lebuyayo anti i-polling station based so kuzaba lula ukuthi for instance isigaba lesi abantu abahlala esigabeni lesi bavotele ibandla liphi kuzaba lula ukuthi okay fine esigabeni lesi nxa bevotele ibandla elingasilo ZANU-PF kuthi abantu laba they don't belong endaweni le sebezaxotsha abantu bona laba abanye bechaye xa sokuphiwa ukudla bona bencithi ngendaba yokuthi esigabeni lesi ama-results atshengisa ukuthi bavotele i-opposition so sibona ukuthi ye i-election sayibona lohlelo lwe-biometrics siyalibona but kakulungisisa ama-election ukungumlandi wezeki labo-human rights commission lamapholisa lamanye ama-commissions o-gender commission nabo-media
lo nkosazana Ellen Shiriyetenga isiphathamandla sebandla le-MTC elikhokhelwa ngumnumzana Watchman Ncube sixoxelaye eseHarare. I-Studio 7 ayinelisanga ukuthola umbono webandla leZANU-PF ngalolu daba. Abantwana abane abafunda eSomakhwili Primary School eNkayi baphakathi kokulungiselela ukuyaphatheka kumncintiswano wezemfundo wezifundo ze-science kwele South Africa ngenyanga kaNcwabakazi. Unkosikazi Nomsa Nekevane isiphathamandla senhlanganiso ezimeleyo ephathisa intandane ezikolo zeMatabeleland iMopani Foundation International eseBhilithani eyiyo eqoqa lolu hambo uthi sebelekhasi ebulenjini olwe-GoFundMe olokuqoqa imali yokuthi isetshenziswe kulolu hambo.
Right now ngo-Augusti siya eSouth Africa kunabantwana abangu-4 abasenkayi abaya kwi-competition yama-sciences kulokhuzeni collaboration ezimscience iZimbabwe Science Fair. Then abantwana labana right now yinto esiphezwayo ukuthi senza ilokhuzeni samkudinga imali ukuthi thina abantwana nabaphumelele because abana-access to ama-opportunities afana nanalawo and it's one of the opportunities esingafuna ukuthi bayimise. Uhamba bayi-4 but I think ukuhamba kwabona abana bayi-4 kuzoyenza abanye labo babona ukuthi okay ikusasa likhona that we push hard sithola amabhesi elifenyeka nabana singakwanisa ukuya kwenye indawo nako vele into efana nanaleyo.
Inhlanganiso yakho iyathola usizo olweneleyo yini ukuthi yenelise ukungezelela inani labantwana abancediswayo?
Siyasiza ukuthi siyithole imali at some point sibathatha abanye abantwana because baningi abantwana. Abantwana abahluphekayo abazintandane labangasontandane abanye mebhala bonoma abagulayo abangakwanisa ukwenza anything baningi okokuthi izinga esikoleni esiyi-1 nabe buya bezocela ukuthi dacela sifakodwa umntwana noma ukhangele ubone kahle ukuthi isimo sakhona sivele siyadiseva ukuthi ngafaka kodwa uyehluleka lokuthi uzothini ngoba imali yakhona yekho sisapothwa ngabantu khonapho uthi nasenza ama-fundraising bro like ma unjengadobe efoni ukufolenti kunento esisoye ngifuna ukuyenza esifuna ukuyenza sishoda ngemali eso onzwelayo afake i-10 lokuzeni £10 lokuzeni kwa-akhawunti e-charity into esifana nazana leso singacabangi kakhulu ngokuthi like right now sibe depression and ukuthi kufanele israise it's 2000 year fees kuphela sraise this much yalo Canada lo Canada lo kuya ukuthi at least noma kuthiwa asila imali enkulu but sibe la imali enough ukuthi senze zona izinto ezibasic esizizayo for months. But angeke ngisho ukuthi asakabile sustainable income ukuthi siyakwazi ukuthi sizazaqhubeka ngoba every year like right now sihamba noma ngu-35 so kufanele ukuthi unasenze fundraising next this year simake sure ukuthi senze imali enough ukuthi sibhadale abantu abangu-35 isikolo enough senze sibhathele icathulo enough ukuthi sibhathele ama-inform kunezinto encane abashoda ngakho kwakulabanye abanye abantwana okuthi na umkhangele uzinhliziyo yakhe sibabuhlungu ucishe ukukhala okunye abanye abantwana I think abangu-3 sagcina sithatha ezinye impahla zabanye abantwana sibapha kukhona ukuswela ukuthiwa kuyaswela njengabantwana bonke but ukhona umntwana ophuma abe yedwa lapha ungathi umntwana ongaphumile kuphuma khona laba bantu siyabe singakwazi ukuthi lasenzenjani asila imali kodwa uyabulibona usizo ukuthi lukhona.
Lo ngkosikazi Nomsaneke Vane isiphathamandla senhlanganiso yeMopane Foundation International sixoxelaye eseBilitane. Okwamanje sengilichiya ezandleni zika Mike Hove weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Igudibana kuhlelo labasakhulayo ngingu Mike Hove. Lamhlanje kuhlelo ngizabe ngikhuluma lo mnumzana Steven Sibanda ongumuntu olwela amalungelo abasakhulayo eZimbabwe njalo okhangelele ukukhipha ibhuku lakhe elisha elingaphansi kwesihloko esithi Dear Comrade Tongokara. Sifuna ukuzwa okuningi mayelana ngaleli bhuku. Ngiyakwamukela kuhlelo Sibanda, unjani?
Hayi mina ngiyaphila, unjani ke?
Ngiyaphila kodwa mina ngiyaphila. Steven, awungitshele ngamafishane mayelana ngaleli bhuku lakho.
Incwadi le ngibhalele uGeneral Tongokara njengomuntu owasishiyayo. Ngiyazi ukubana iningi lizambona njengomuntu ngathi ogula ingqondo but ngenye indlela bengimazi mhlawu ngento ezasala zenzakala ngemva kokubana esesishile. Ngaqala ukumtshela uzibuse ka-independence ilizwe laliseselihle sibi ngehla ngencwadi yami ngamtshela ngento ezasala zenzakala kubalisela kuphira honde ansele land reform program ansela ama-election ka-2008 naka-2002 ngizomtshela ngokuba into zasala zantshintsha zaya ebuhlungwini okunjani.
Kodwa Sibanda, awungitsheleke kungani wakhetha yena ucomrade Tongokara?
Ngathi ucomrade Tongokara nguye umuntu engambona okhontributayo kakhulu ngathi kwi-independence yeZimbabwe kulabo abasishiyayo. Ye siyazi abaningi zabo balwela ilizwe leli but ucomrade Tongokara ngathi ngesilungu ube le passion yokubona ilizwe leZimbabwe lisiya ebuhleni. So ngizubuhlungu nxa ngikhangela imbali kaComrade Tongokara ubana nxa engavuka namhlanje akukhangele iZimbabwe isimo esikiyo. Hayi, ngibona sibili kungambamba angazitola ubana into engayilwelayo ikuyini manje sezimi kanje.
Ukhona na ubudlelwano phakathi kwale ncwadi lokho okubhaleleyo njalo umsebenzi wakho njengomuntu osakhulayo olwela amalungelo abantu?
Ngathi ubudlelwano bukhona kakhulu. Thina njengabatsha abalwela ngathi amalungelo oluntu siyahlonipha njalo labo abalwela ilizwe leZimbabwe ngoba ngathi they played iparti yabo ngathi they contributed kakhulu. So siyabahlonipha kakhulu njalo ubudlelwano bukhona ngoba ilizwe lethu lalwelwa lasifekthe singeke sikhiphe kibo. Angithi loba balwela njengasekho baqinisa ukuthi ilizwe lethu balilwela basikhulula kumele sihloniphe lokho njalo kumele sibabonge abakwenzayo.
Manje Steven, ukhangelele ukufundisa abontanga izinto ezinjani laba abazobe befunda leli bhuku?
Ngikhangelele ukubana bazi iqiniso into ezazifunwa ngucomrade Tongokara into azivelayo lento ezasala zenzakala ukubana hhayi ngathi ngesilungu ngamapheji amabili atshiyeneyo ubana into iyalelwa ngucomrade Tongokara lento ezasala zenzakala eZimbabwe into ezimbili ezitshiyeneyo.
Uma sesiphatha udaba mayelana ngalezi fiso zabasakhulayo ukhangelele ukuthi bazadobha izifundo ezinjani lapho bezafunda leli bhuku?
Ngikhangelele ukubana intanga entsha esakhulayo ibe leqiniso ibe lombono ukubana ngezinye izikhathi ngathi amaphupho kumbe izifiso zethu esiyathi zifiso empilweni ayisizo ezigcina ziphuma ekufundeni kwempilo yethu. Sina ukuphuma ngathi a different story altogether.
laba abazebe bakhangelele ukubala leli bhuku uzabe ulukhipha nini njalo kumele bakhangelele ukubhadela malini ukuze balithole?
Ibhuku lami ngifanele ukuyikhipha ekupheleni kwenyanga kaJuni, njalo ngikhale bana lithengwe nge-$5 ibhuku linye ukulibala. Lilemfundiso lilento ezenzakalayo eZimbabwe, ikakhulu ngathi sikhangele izinto eziqakathekileyo ezenzakalayo eZimbabwe. Singakhanya indaba yegugurawonde yindaba enkulu, singakhanya indaba kama-election ka-2008 indaba enkulu kakhulu.
Kodwa ukhangelele ukuthi uzabe usungula ngaphi kwangikhona koBulawayo?
Hayi, angikabili le ndawo engathi zazisungulela endaweni enje, but ma indawo sithe yatholakala sesitheni sizakwazi sawudlula seZimbabwe.
Siyabonga-ke Stephen, ngiyathakazelela ukuba lawe kuhlelo bhutwami.
Kulungile, ngibongile kakhulu, ngiyabonga seZimbabwe.
Balaleli, isikhathi sami sesiphelile. Olevalelisayo nguMike Hobe, masidibane ngeviki ezayo, lilale.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ngesizwe uGibbs Dube weStudio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Ye, zulukandaba lingatshona njani lapha ekhona khona ngapho-ke ngemakhaya, mina lapha-ke ngiyaphila eWashington DC. Njengokuthembisa kwami ngeviki ephelileyo, siyaqhubeka-ke ngodaba lokukhombisa, kumbe ngithi udaba lokuqomisa, kumbe ukuqonywa nje. Ye, ngilaye lapha-ke unkosazana Stars Thebe Mathe, yena olwela ilungelo labesifazana, njalo lo Ezra Jesus Banda, umsakazi olodumo.
Nxa ngithi ngiyangena ngithi ngilanda intombi kulezi nsuku, abantu bakuthaba kubulalwe lahle egodini. Akusafanda kudala, akula muntu ongenayo uhle bakubizela abantu bonke nabomakhelwane bakuthabaza wakubulala. Akusafanda kudala ukuthi ungangena nje uzoyicela-ke intombi kalula kanjeyana. Abantu sibe lolulaka olunzima, abantu bazondile ngaphakathi. Akusafani nje umuntu kabamthembi ngelezi nsuku, umuntu angakathenjwa umazi ukuthi uvela ngaphela umuntu. Kudala ngithi Mathebe lalisazi ukuthi kubani kule ntombi. Khathesi abantu sesihlangene kakhulu imihlobo lemihlobo, akusoze umazi lokuthi umuntu ovela ngamuvela kwathakathini, uvela esigebengini, kumbe uvela-ke bulala umuntu, angeke ube kwazi. Ambona ukusenzakala njalo Mathebe, akusenzakali lokho okhulumayo. Kathe singabuya lapha ngithi ngifuna intombi lapha ekhaya lakho, uyangitshaya njalo kulezi nsuku bagiia kule mali, kambe ngakibo balolutho yini? Abange bafune nje okomuntu ukuzihambela ohwa ibheji kokudwa bekha ukuthi ngifuna intombi leyo, akwenzakali lokho.
Ye, ngena Mathebe.
Kodwa yikho phela ngisitho ukuthi intombi eyabe isivuthiwe ilungele umzali esegangela ukuthi noma intanami engendaka tethi hayi sokukuhle. Okubi yikho lokho ukuthi eselikwenza amadaka namhlanje ukunyamela abantwana bengakaphuthi isikolo. Kanti-ke hhayi, wethi ngithi mina noma indlelo bekunyamela intombi ngendlela enjalo, nakhula ngapha eduzane sokukhula thina bekuvele usikhonjiswa noma uhlanganele ejaku usiyemfuleni uze uqunte amahlamvu akhiphika phele phasi uhlahla esikale sesizingatha ulokhu usithi lapha lalaphaya ungakwenelisi ukuphonga ukuthi uthenge uthanda ejakeni. Umqondo engiyakiwo yokuthi sokune mpilo enzima kathesi yokuthi abantu abethe bangabafana abasakhonjisi yibo asebekhonjiswa yibo asebehlawukelwa yibo asebekhwetshwa ngamantombazana. Thina sasikwesaba ukuthi ijahulibona laphana uthiye emfuleni usesaba ukuthi likutshela ukuthi ngiyakufuna. Kukanti-ke lamhlanje abantwanyana amantombazana yibo asebehlalanda amajaha ehlezi laphana bahambe bayedlula phasao lebesithinga ukuthi amalawo majaha abakhombise. Isimo asisama ngakuhle, kufanele kulungisise amasiko lokuziphatha komntwana oyintombazana. Amelele ukukhonjiswa labafana banganele ukukhombisa, hayi ukuqweba nokucela.
Ye, nathi udaba khonapho-ke tshisa ngamafutshane.
Kunjalo-ke isikhathi kubana-ke amantombazana mhlaba wonke nje abantu-ke kuthiwa ama-females sebebaningi ukudlula kobaba, kuyaziwa lokhu. Njalo-ke amadoda akasatholakali, lo nalowo ntombazana obona ijakalele ngani lona limi kahle ezimalini lapha engani uhleli kahle kumbe uthale imoto engani inhle. Ngoba kungakhangela kwelakithi, intombazana nxa ibona umuntu odrayivayo ibona imali, ingabona nje umuntu ole moto ibona imali, kayali iyamfuna lo muntu. Uyahamba setshikize laphana idlalisa izinqe, ukuthi imoto yani imele ilo muntu emela khona phala kamaza lo muntu ukuthi uzamthatha kumbe uyamdlalisa khona kutsho umathe ukuthi kumele kufundiswe isinto ukuthi umama kumbe amantombazana lawo ke asejwaqile ke yasethombile azinanzilele azibeke kodwa hayi kabazibeke indaba khona okawukhulumileyo udu olukhona okubana ke inselo yesenza ukuthi abantu benzi kanje.
Vala ke khona mpoke Mathebe.
Akula ngiselo eyenza umuntu aphambo kumathikela kwabo. Hamba phansi lekithi lapho eZimbabwe kunendawo eziphansi le othola ukuthi kuyabe kuvele kungakabi ngitsho le layithi. Kodwa amathika abo bawagcinile. Ukuswelela kulahlisa umuntu isiko. Sesalahla amasiko ephila. Ake sibuyelele emuva. Sitakathelise obabakazi. Sitakathelise omalume. Labogogo. Basivuselele amasiko omuntu lwakwethu. Amajaha
afundise ukuthi Mathebe kungenzakala njani Mathebe ngento esezikhona kulezi nsuku ama-intermarriages lokuthi isiko sokuyingxabangxoza ke soludungene kusiko akusahambelani sesihleli singabantu abaningi imihlobo etshiyeneyo ngakho sokunzima ukuthi isiko lilandelwe la kumele kunanzele khonaku Mathebe ukubana kakusasebenzi kulezi nsuku ngoba ke akusela umuntu olazi isikhathi ukuthi afundise lelo siko.
Qedisa Mathebe hayi gqiba ke baba konapho ke amafutshane sibithi
ye mina ngitshoyo ngithi abazinanzelele kakhulu laba sebethombile ukubana ke hayi lo muntu olisisi emgwaqweni kakusiye ukuthi ungiyongake ongakuthatha njona ethile uMathebe azamele ukulandela ke isiko lethu kwangcono bade awunkazana ususalitshwe yisikhathi kodwa wona ukwazi ukuthi uziphethe kulothi uhambe uzilahla nje sibe libelele ndlela ke uhambe ukusidotshiwe hayi ungiphansi phezulu yonke indazo uhambile akusebenzi.
Hayi ke udaba lwethu luma lapha ke lamhlanje Zulu kandaba. Ngithanda ukuthatha ithuba leli ukuthi ngibonge ke uStars Thebe Mathe yena olwela ilungelo labesifazana. Ngiphinde futhi ngithathe ithuba lokuthi ngibonge uEzra Jesus Banda umsakazi olodumo ukhonangale ke eBrithani. Nethemba lokuthi siyahlangana singabaphiliyo njalo ngeviki ezayo. Oliver lesemoyeni ngenjabulo umthembo sithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyabonga Gibbs kwesizwe eziphathelane lokholo silontungameli Nkomo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda igama lami nguNtungameli Nkomo ngiyakwamukela uhlelo mfundisi.
Siyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli ngiyathokoza ukuba siyahlangana njalo namhlanje ntambama.
Upheteni lamhlanje?
Namhlanje bengifuna ukukhangela indaba esiyibona kuDaniel. UDaniel simazi abaningi ukuthi waba yinkokheli elizweni likankosi uDarius. UDaniel chapter 6 verse 7. Ukuba ngesikhathi esiningi singena phakathi kombuzo, abantwana bangena phakathi bezibuza ukuthi kambe amakhosi alapha emhlabeni singadlelana labo njani, kumele sibakhonze yini basake esigabeni sikaNkulunkulu kumbe labo balesigaba sabo lo nkulunkulu lesigaba sabo. Siyananzelela kuvesi ka-7 lapha kuchapter ka-6 ukuthi uDaniel wangena la ephakathi kwaleyo nkinga kwase kuthwana kukhonzwe inkosi uDarius. Kwafakwa lo mthetho ukuthi umuntu angathandaza omunye umuntu athandaze kuphela inkosi leyi uDarius. Manje kwafunyana uDaniel elabangani bakhe ababe ngamaJuda bayala bona ukukhonza inkosi othiwa nguDarius, bathi bona bakhonza uJehova kuphela. Siyafumana ukuthi yikho lapho kuphuma khona indaba le yaziwa ngabantu abaningi ukuba uDaniel wagcina ephoselwa endaweni lapho kwakulezilwane khona, kodwa izilwane azisamdlanga yena uDaniel, zagcina zimyekele. Ngakho lapho into eqakathekileyo engiyibonayo ebengifuna ukukhuthaza abalaleli bethu namhlanje ukuthi kumele kwehlukaniswe udumo esilunika uNkulunkulu lo dumo esilunika abantu. Ikanti khona ngiyaqalisa lakithi thina bafundisi, akumelanga abantu basinike kumbe basifake esihlalweni sikaNkulunkulu. Kumele kwehlukaniswe ukuthi hayi umuntu lo ngiyamhlonipha umfundisi wami, kodwa gakho esihlalweni kumbe esibangeni sikaNkulunkulu laye ungumuntu njengani. sibe sesiya kulabo ababusi balapha emhlabeni kumbe ngombe zinduna zethu kumbe ngokansila kumbe ngabantu abayiba abaphakameyo kuhulumende wethu singeke sabafaka bebe njengonkulunkulu ngenxa yokuthi nxa kulento enza unkulunkulu abe lolaka yokuthi uphakamise olunye ulutho luthathe indawo yakhe engathi khona yikho kulo mthetho lo othana singabokhonza izithombe kumbe omunye umuntu ngakho siyananzelela ukuthi nxa ngokuhamba kuthi lapha emhlabeni uphakamisa abanye abantu sibafaka esihlalweni sikankulunkulu kumbe sibalinganisa laye kumbe sibanika inhlonipho okumele iye kunkulunkulu kuphela thina sigcina siyinika omunye umuntu wenyama ngakho singananzelela lapha kubhayibhili siyabona ukuthi zikhona ezinye izinkosi ezazigcina zifuna ukuthatha indawo kankulunkulu sinanzelela lwade ngikhuluma ngayo uking Jairus singahlangana lebhukwini lika-Esther ukuthi ukhona omunye laye owayesezama othiwa nguHamani owayezama ukuthi abantu bakhonze yena kulokuthi bakhonze uJehova sinanzelela ukuthi kwakukhona omunye umJuda othiwa nguModekhayi wayala lokhu kukwenza ngakho singahlangana loJesu kuTestament elitsha simbone sithi inhlonipho kayiphiwe kulaba ababusayo kodwa ukukhonza lakho konke kumele kuye kuye uNkulunkulu nxa siphila lapha emhlabeni ungakhonzi omunye umuntu ngenxa yokuthi umuntu ulesibanga lapho aphelela khona kodwa uNkulunkulu kalasibanga lapho azaphelela khona ngoba yena kagugi uba khona kuze kube naphakade njalo umbuso walapha emhlabeni uyabuya ukuphela into engimbusela kuyayo yedlula siyibona kodwa lo okaJehova awupheli.
Kuyiphethe mfundisi.
Baba, ngegama likaJesu siyathandaza namhlanje ntambama, sithandazela abalaleli bethu ukuba baza kuphakamisa wena ube nguNkulunkulu njalo ube nguwe oyinkosi phezu kwelizwe lethu eZimbabwe. Siyathandazela bonke babo ukuba lapho esona khona usixolele ngegama likaJesu. Baba, sithandazela njalo abangezwa kuhle abale moya edangeleyo ukuba bakhuthaze namhlanje ngegama lakho elingaphezu kwawonke amazwi. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Sibonge kakhulu Dumane, sesana iviki ezayo.
Belilalele uhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisibanda. Igama nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga Ntungamile, nampo abafana bakagodlwayo. Siyabonga abafana bakwaGodlwayo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngise Washington DC. Yeah.
Sibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.